sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwesekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 20 kuNtulikazi 2021 igama lami ngontungame lenkomo nanzi ezihamba phambili
abantu asisukumeni sisukumeleni phezulu sihambe siyohlatshwa singalaleli lokho kukhulunywayo thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempila kahle
Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo. Imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe ebandleni ezanuPF.
Umongameli Mnangagwa ukhalela umndeni kamnumzana Rabelani Choweni obe ngomgcini sihlalo wezanu PF yeMatebeleland South. Ivandla lezaphu lalo liduduza imuli kamnumzana Saul Kwakuba Ndlovu owalwa impi yenkululeko ekuzipra. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2130 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phose ayisikhombisa 2697. Asebebanjelwa umkhuhlane bona bakwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili lanhlanu 85732. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,056. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2049 kuphela. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,184,435. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bona sebengu 643,203. Umkhuhlane lo usabalala ngamandla kulezi nsuku njalo esibhedlela sempilo kobulawayo usuhlasele odokotela labongi abangamatshumi ayisithupha lantathu 63. Inkundla yeNewswire ibika ukuthi uhulumende usezaphoqa izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Namuhla siloke siselupane lapho esixoxa khona lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi unkosazana Florence Magagula.
Abantu asisukumeni sisukumeleni phezulu sihambe siyohlatshwa singalaleli lokho kukhulunywayo thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempila kahle singalandeli izinto ze-social media ngoba asikho ukuthi siyazi ukuthi akutsho ukuthi nxa usuhlabile injection le ukuthi i-COVID awusayitholi kodwa ke sokusenza ukuthi i-COVID leyila nxa usuyitholile ingakuhlukulu uzi kabuhlungu ekungangokuthi sithi ama symptoms ayo awasoze abe severe usungaba layo utest positive kodwa kungela ubuhlungu obuzwayo emzimbeni wakho ngakho ke asihambeni siyohlaba injection leyi sikwazi njalo ukuthi nxa sihlaba injection leyi asizivikeli thina sodwa sivikela labanye abaseceleni kwethu asikwenzeni lokhu singabuyeki emuva
Uhulumende yena akhona yini amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye?
Isikhuthazo sami kuhulumende ngesokuthi akube khona ama awareness campaign, abantu bafundiswe ngevaccine leyi, ngoba kunzima ukuthi abantu bagijime bayohlaba injection leyi bengelalo ulwazi olugcweleyo. Uhulumende aluba uyayenza kube khona ama awareness campaigns, abantu batshelwe kabanzi ngale ivaccine. Njalo enye into ekhona ukuthi ukutestwa kwayo iCovid kakube yinto etholakalayo anytime, not ukuthi uzatestwa iCovid ngoba usuthe mhlawumbe sokutholakala ukuthi ulama symptoms aweCovid, kumbe lapho osebenza khona kumbe lapho ohlala khona sokulomuntu osebanjwe lomkhuhlane. Akutholakale nje abantu batestwe loba yisiphi isikhathi umuntu afisa ngaso, just like HIV and AIDS, ukuthi uyahamba nje uyozitestela ngokufisa kwakho.
Unkosazana Florence Makagula ngwenhlanganiso emela izakhamizi sedolobho leLupane.
Yebo yebo yebo, mthokazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela iCovid-19 elevaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kweCovid-19 elizweni, ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukantaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useduduze umdeni kamgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South, uMnumzana Rabelani Tshoeni, yena obhubhele emzini wakhe eMalusingani eBaitbridge West ngolwesihlanu. iZANU-PF ithi uTshoeni ubulawe ngomkhuhlane weCovid-19 ubeseleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisikhombisa lanye 71. Kumbiko awethu leyizolo uMongameli Mnangagwa uthe uTshoeni ngumuntu obeme eqinisweni, njalo uthe ukudlula kwakhe yikulahlekelwa kwelizwe lonke jikelele. Iziphathamandla zeZANU-PF yeMathebeleland South zithi sezicele ukuthi uTshoeni aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Umufi walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra, njalo ubebona ngezempilakahle kunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association eMathebeleland South. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South uMnumzana Ntando Ndlela.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo, yimuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandlele ZANU-PF. Sibuye njalo silethe induduzo kubandla leZANU-PF. Kuvamile esintwini kuba singakhulumi kubi kumbe akukhulunywa kubi ngumuntu osedlule, umuntu osetshonile, kodwa hayi thina asizukukhuluma kubi, sizakhuluma iqiniso. Umnumzana osetshonile lo ubevele elomoya wona lo olabaningi kuZANU-PF okuthanda udlwangu dlwangu. Ubesuka esigabeni seBaitbridge West eChimunangana, indawo leke aba ngesikhathi esidlule yi-no-go area yethu thina be-opposition njenge-MTC Alliance. Abantu bakhona bekhokhelwa nguye ukuze benze ukudlwangu dlwangu, kodwa konke lokhu sithi hayi akulale ngenxeba sokwenzakala sokwedlule. Silitha njalo ukududuza nokubakhalila njengoba sebelahlekelwe ngomunye wabo laba beZANU-PF.
libona eyifanele yini inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe.
Asila mbono kakhulu ngakho ngoba into yini isilali hero status sehliswa kakhulu libandla lezana uPF sebayenza into yeparty kukadi kufani ngokufani la kufuze kube into eqhatheke kakhulu umuntu uma engena inesilali heroes eka kungabi khangelwa ukuthi usuka kuyiphi iparty kukhangela imisebenzi awenzileyo eyosebenzele lizwe into esingayisho kuba ukhulumende weMDC uza kuba le board engathi independent board ezabe iyo ehlaziyayo ukuba umuntu ufanele kumbe kafanelanga ukuba gcotshwe isicoco sokuba yinesilali hero hathi kuba kube isinqumo esenziwa yiparty ngeqiniso baningi abantu abalaphana inesilali heroes acre esicabanga ukuthi akufuzanga ukuthi babe khona phana kodwa baba khona nje ngenxa yobudlelelwano babo lezani PF njalo baningi kakhulu abantu abangekho inesilali heroes acre abangamaqhawe angempela okufuza ukuthi ngabe bakhona phana kodwa ngenxa yokuthi abalabudlelelwane obukhulu lezani PF abakho inesilali heroes acre so haya baqhubeki bona basebenzise imbe babhuzela amandla abalawo kwalesisikhathi kuzabaphelela abantu abanjengabo Morgan Tsvangirai ngabantu okufuza ukuthi ngabe kuya ngemsebenzi yakhe umuntu ngabe ulele inational heroes acre
uyachiwa njalo ukuthi ngabe ebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 wona umkhuhlane we-COVID-19 unjani khona ngapho esigabeni seMathebeleland South
kuzwakala usukhona usubhahile umkhuhlane lapha esigabeni seMathebeleland South so thina into esingayicwayisa bakithi umphakathi ikuba abantu bananzelele lomkhuhlane usukhona njalo uyabulala kakhulu lohulumende njalo into esimcwayisa yona njalo simcebisa yona kuba aqhubeke kakhulu ngendaba yevaccination bengohlelo lokuhlaba abantu amajekiseni ngoba singani siyasilela singemuva ehlelweni lolu okunye esikubonayo kuba abantu kunzima kuba balandele iziqondiso ze-lockdown ngendlela kuba abantu bazama ukudinga okokuziphilisa ukuthi abantwana bathole ukudla uhulumende bekufuze abe lendlela enza ngayo ukuza ncedisa abantu ukuza abantu bathole ukudla ngoba into yenza abantu bangayenzi lockdown ukuthi balambile badinga ukuthi bathole kokuziphilisa lenhlanzi ezimele ezizimele zodwa bese cela njalo sizicwayisa ukuba azisize abantu ngokuthi abantu bathole kokudla ukuze bathone behleze emakhaya umkhuhlane lo ungamemetheki ngendlela omemetheka ngayo ngiyabonga msakazi
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South kusenjalo ibandla lezaphu selithumele amazwi enduduzo emulini kaMnumzana Sogwa kubandlovu obhubhe ngeviki edluleyo uNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezipra njalo ube intatheli zindaba elohlonsi. Ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Sixoxele sikhulumeli sezaphu umnumzana iPitule Maphosa.
Siyakwazi ukuthi ibandla lisezingeni eliqakathekileyo kakhulu sesikhathini esiqakathekileyo kakhulu lakho kulandela ukudlula kwababudabengwa obe khokhela ibandla sibhekane le-Congress eqakatheke kakhulu so ubabugwaguba ngomunye walabo ekade sithembele kubo ukuthi bazasibonisa indlela eqondileyo ukuze siqhubeke ngenhlanganiso simanyene sindawonye sisebenza sihamba ngonyawo lunye njengebandla so ikulahlekelwa okubuhlungu kakhulu ikulahlekelwa okukhulu kakhulu esikwenzileyo njengebandla emalangeni lawa adluleyo ubabunkiwane ubabugwaguva labanye bonke ngoba kungani kuyalandelana nje akusasiniki ukuphumula
lizamkhumbula ngani ubabuNdlovu
ubabugwaguva Ndlovu simazi ngento ezihlukahlukeneyo aphatheka kizo ngubaba owazalwa eMangwe wafunda waze wafika kutama mission lapho ayenza khona isecondary education yakhe soon afterwards waba ngumbalisi okweminyakana embalwa kodwa ngaleso sikhathi ube yi-correspondent yama-publications abensundu ngesikhathi se-Rhodesia kodwa-ke i-career yake ye journalism singathi futhi ayi journalism iqala ngo 1961 okunguminyaka oqhakathekileyo kithi njengamazaphu ngoba kulapho okwasungulwa khona ibandla elidala ibandla lezaphu kulandela ukubhanwa kwamanye amaphadizi iANC of Southern Rhodesia le NDP so ikarea yake journalism is as old as ibandla lezaphu ngokunye simkhumbula ngakho lokho eseqalile ijournalism wasebenza wabe siya eZambia lapho ajoina khona ezombangazwe full time eseZambia ba ngomunye ama comrades asungula idepartment ye publicity yebandla kusanjalo ubaba uNdlovu wathunyelwa eRussia ngesikhathi leso ibisabizwa ngeSoviet Union lapho trainwa khona ngezombuto military training wa trainer njalo ngeze leadership leadership training kule Russia wabephenduka waqhubeka ngokulwela inkululeko yelizwe contributor ngendlela ayelolwazi ngakhona ikakhulu kweze publicity
umnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu selikubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba lekroniko lithi ukusilela kwabezempila kahle kobulawayo sokubangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa asethule umlayo ovimba abantu ukuthwala izikhali ezifana lengqamu edolobheni leHarare inkundla yezimlife ithi kubotshwe abesilisa ababili abazame ukungena esigodlweni sikamongameli Emmerson Mnangagwa Estate House ngemva kokuqamba amanga besithi bangama-CIO. So kuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani emsakazweni we-Studio 7. Mina igama ngumehluko abangazi kangcono bamiza ngo-Diva, Big Diva. Ngizalwa le endaweni yaseLupane laphana eMathambo laphana ku-Village 23. Hayi ngiyaziwa kakhulu bangazi abaningi. Besimbulise laphana obaba laphana usobhuku wami laphana ubaba njalo futhi uBernard Nyoni laphana. Labo babuncane laphana uJohn laphana u-Elias laphana. Umfowethu laphana usemachu ngiyabulisa lapha msakazi mina ngithanda ukuphawula mhlawumbe ngodaba olwenzakala ekhaya mhlawumbe elwe politics angisiyeni politician kodwa ke ngiyacabanga ukuthi ngoba ningazoyeni politician akusho ukuthi angivumelekanga ukuthi ngiphawule ngaphawula ngepolitics ngoba politics sidla yona siphila yona sihamba yona ikakhulu ezweni ngakithi nje uma uvele uhamba phezu kwepolitics ngizobe bethi laphana indoda iyadlala ibhola kakhulu abantu nguPeter Ndlovu nayo ithi yangena kupolitics ifuna ukuthi la ingenelele ukhetho oluzayo mina ubona kwami amvumelani lakho lokhu le ndoda isebenze kanzima isebenzela igama layo inikwa nguNkulunkulu amandla ukuthi yaziwe umhlaba wonke kodwa angicabangi ukuthi kuwumqondo ophusile ukuba namanje ingenelele kwezepolitiki izolingcolisa igama layo igama lakhe izolingcolisa kakhulu igama lakhe ngalokhu ngoba ekhaya laphana wangenela kuyipolitiki ube yipolitician uvuka iqembu elingaziwayo after lapho bazokuzonda abantu indoda lena ayiyeke le nto le ayiyeke kakhulu ihlale phansi ihlala phansi Ndlovu la phansi uyekele sengathi ubade ehlakaniphile mina ngicabanga ukuthi athi kumele ukuthi ejoin elini amaqembu mhlawumbe ubone ingathi ngayethu ukwaziwa kwakhelwa namhlawumbe athi ungalikhuphula lelo qembu nokuthi eqala wakhe phansi angazi kube mhlawumbe uFowa Ndlovu naye useqephuka ikhekhe lapho phela ekhekheni elikhulu kulaba phela abanamakhekhe amakhulu ngiyabonga msakazi nami bengithi mbeke kuze politics ngoba ekhaya ayifathi isiningi utholisana ukuthi uma sozovuya lokhetho ukuqhamuka amaqembu la aqhamuka amaqembu lapho eqede lapho enyamalala ungaphindi wabona ukuthi ashone kuphi into into eyenza ukuthi ekhaya izinto zingalungi so Ndlovu ngithi kuye Ndlovu hlala phansi baba yekela into zakho zepolitics bona hlala ebholeni ubhekana nebhola musiki into ayiphiwayo coacha mhlawumbe uvuleka kwithimu hlukana lezepolitics ungalahlekisa abantu indlela uqede lapho ubuyele ebholeni lakho hlala phansi
lo injani basakazi labalaleli baka Studio 7 Bizolani use Prince Ngobizita Zita Kumalo, chairperson or co-founder we Community Compassion Care Trust, Tanda Ukutaza, Izihlobo, umakhelwane, abangani, Zulu wonke waseZimbabwe ukuthi even sehlabile ijekiseni ivaccine, kagqoke ama-mask, kayenze i-social distance, kageze izandla ngesepa namanzi avele empompini kaningi-ningi izikhathi zonke, plazi ageze izandla nge-sanitizer, angahlanganyeli lapho ubuthene khona abantu. Siyabonga uNkulunkulu alibusise alivikele.
Libuka njani Masuthu 7 libuka njani sanibingelela hlobo ezinhle sithi ukuthula makubekini niphile ngenkosi. Hayi mina okhulumayo ngufamona ungwenya Matsaud Matobo district Kobeula ward 5 duze le clinic khona apho ngiyambingelela khona ngapho kokhene bantu bakovuma sibanda okhayeni okay o Rafa Wepa odumaza labo simandala labo ncede khona ngapho maphilani bafethu kokhene okhulumayo ngisangupamona ngilesiwa ukuthi kudala lamgcina bangane nonke nehlobo ngiyalikhulumisa hlobo zami nonke. Hayi mina ngiyaphila, ngifuna nazi ukuthi ngiyaphila ufamona lo ngiyaphila. Hayi kokhene kade bembiza ngondaba ezinhle ngondaba ezinhle ke lokhulumayo abamaziyo kanjalo. Ngiyaphila bafowethu, kosibusise, amen.
Ngiyalibingelela lonke bakithi balaleli nani basakazi be-Studio 7. Ngilapha mina eBobhisi, nginguthi Mhlanga, ko-Chief Gwesela eJombe, usabhuku enguthanda. Bantu enkosi, siyacelisisa kakhulu ukuthi uhulumende akasithumezele lathi amajekiseni emakhaya angazakhangela edolobheni kuphela. Le makhaya kabe khona amajekiseni abe matatu mane ukwenzela ukuthi labo abangabe bajahe ukuthi bahlatshwe labo bahlatshwe, ngoba ngiyabona umkhuhlane usukhulile lo okokuthi bantu lingabona ungavele ungene lapha emakhaya. Siyaphela du njengebhobhisi khona sibili imaski. Hayi abantu bangikhona bakhanya bakhatshana layo. So ngiyaswela ukuthi imfundiso bangayithola njani, kungaba njani ukuthi libuye lizofaka amajekiseni kuwona la maklinika aseduze lathi ukuthi lathi zihlatshwe, njengoba kuthiwa khona amajekiseni afikile, sizokuthiwa afike ngobuningi bawo. Ngabuye zihlatshwe lathi, siwalindele kathesi. Ngingazi ukuthi zonezi ingcithi ezakwazi okokukorora imithi ukuthi isebenza njani, kanti kazikwanisi yini kumbe ukwenelisa ukuthi zibe lo muthi ongagcotshwa emakhaleni, ukuthi umuntu nxa ethi uyehlangana nalo gciwane lelana lithi liyabuya emakhaleni akhe ethi uyaliphefumula, umuthi lona uhle ulibulale kumbe ulixhothele khatshana. Lokho zamanini ma-scientist, ngoba shuwa singaphela ilizwe leli lisale lingasela muntu. Ngiyabonga yimi uDimhlanga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Lirekodele endaweni engelamsindo. Siyabonga. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ingcwethi zithi ubuyanga yibo obubangele udlakela oluqhamuke kwele-South Africa ngeviki edluleyo. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo munye ubika ukuba obephethe isikhundla senhloko kahulumende yakwele Haiti umnumzana Claude Joseph usehlile esihlalweni ededela owebandla eliphikisayo umnumzana Ariel Henry yena okhanya elosekelo kuZulu lakwamanye amazwe umongameli wakwele Haiti udutshule wafa kumaviki edluleyo. Singene kudaba lwemelika. Omunye wabasekeli bakamnumzana Donald Trump abaphatheka kudlakela lokuhlasela edale leCongress ngosibandlela umnumzana Paul Allard Hodgkins wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisishiyangalombili izolo. UHodgkins uba ngowakuqala wabasolwa abaphatheka kulolu dlakela ukwahlulelwa. Abanye basathonisiswa. Abezindaba abe-AP bathi uHodgkins uveze ukuzisola okukhulu phambi kwenkundla wathi alubana wayekwazi ukuthi wawuza kuba lodlame wayengasoze aye ephalamende lapho abasekeli bakaTrump abahlasela khona bezama ukuvimba ukuthatha intambo kukamongameli Joe Biden. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Isigwebo salendoda le ese-8 months sitshengisa ukubana ujaji ube lozwelo ngoba i-felony case le abayenzayo uku-invade iparlament. So okusalayo kodwa ukuthi ujaji ube lesineke walalelisisa icala lakhe lo muntu elokubana uvumile ukubana into ayenzayo yayirongo ngoba uplide guilty ube cooperator njalo le court kazange azame ukuthi aphike icala lakhe ngoba bekunzima ukuthi aliphike ngoba kulama video amkhombisayo ephakathi kweparlamente lapho ephethe iflag kaTrump. So bekunzima ukuthi aphike ukuthi wayelapho njalo kazange azame ukuthi athi mhlawumbe watshotsholozelwa Trump ukuthi ayenze lento. So isigwebo sakhe ma ukhangelisisa konke khona lokhu ungathola ukuthi hayi singathi mhlawumbe sife ngoba akazange azame ukuphikisa icala lakhe alenzayo ukuthi uthi ngezinye indlela utshengise i-remorse ukuthi uyazisola ukuthi wayekwenzelani lokhu.
Ubona kuyisigwebo esingethusa abanye yini emhlawumbe ekade labo becabanga ukuthi bangaphatheka kudlakela olufanayo.
Isigwebo salendoda le sokuqala siyisibonakaliso esikhulu kakhulu kubo bonke nje abalengqondo efana laleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze ikhu ngoba into uTrump ayifuna ukuthi bayenze ukuthi kungasethifaywa ama-results akhombisa ukuthi Joe Biden nguye sokumele abe ngumongameli nguye owawina ama-election. So I think bonke nje ababecabanga ukuthi ama-courts asoze ayithathe serious le ndaba I'm sure lapho abakhona bayazibuza labo ukuthi babe ngenwe yini and I think isibonakaliso esizoyenza abanye abalengqondo ezifana lalezo vele bangaphindi bakwenze khona lokhu ngoba bayazi kumana umthetho lana e-America akekho ophezu komthetho. Umthetho uya-applywa regardless. So I think laba abanye labo abadebele ingqondo zokuthi bazophikisa baplide not guilty bazama ukuthola ama-excuse athize sebezoqalisa ukunakelisisa ukuthi hayi lapha indaba le i-serious and izigwebo zabo zingaba nde ukudlula esalo muntu othole 8 months. Siyathemba ukuthi asoze siphinde sabona into efana lale esayibonayo mhla ka-6 ngoba idemokrasi ye-America isebenza ngukhetho olwenziwa ngabantu hayi ngezifiso zabantu abangathakazeleli ukuthi owinileyo ngubani and therefore bese bezama ikhu.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo. Umongameli Mnangagwa ukhalela umdeni kamnumzana Rabelani Tshweni obe ngumgcinisihlalo we-ZANU-PF eMathebeleland South. Ibandla lezaphu lalo liduduze imuli kamnumzana Sorokwa kubandlovu owalwa impi yenkululeko ekuleli bandla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu zonke lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.